soku isika disenda baku VOA Njebele.
Fuga njani mchakazo omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 3 kumpalakazi 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
balutshwana abazawathola ke amabhonasi ngokuthi amakhampani bevalile phela.
Inhlanganiso yeZCTU ithi izisebenzi eziningi azisoze zithole iholo lebhonasi lonyaka ngoba amankampani amaningi engatholanga inzuzo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Akula into eqakathekileyo ukudlula impilo yomuntu. Ama-examinations ayakwanisa ukuthi abhalwe ngesinye isikhathi.
Inhlanganiso yababalisi iathuzi ithi uhulumende kumele amise ukulotshwa kwemihloliso njalo avale izikolo ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka ngamandla ezikolo. Umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uthi ukuvulwa kwemingcele kwengeza ingozi yomkhuhlane we-COVID-19 ngakho uzulu kumele azivikele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZCTU ithi izisebenzi eziningi azisoze zithole iholo lebhonasi lonyaka ngoba amankampani amaningi engatholanga inzuzo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ithi ngokunjalo imuli ezinengi zizadlala ikhefu lekhisimusi zisebunzimeni obumangalisayo. Amankampani amaningi ebevaliwe ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kusukela ngombimbitho lapho kwaqhamuka khona umkhuhlane lo. Amanye alawa mankampani avikwa ahle avalwa kokuphela njalo amaningi alawo avuliweyo avikwa esadalala. Abamabhizimusi amancane ikakhulu abazisebenzayo labo bathi umkhuhlane lo ubachiye besesimeni esibi kakhulu. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Amabhonasi ahlezi ayinkinga kumnyaka nje edlulileyo, bangaba baningi ke kulo mnyaka abangaswela, kodwa ke amabhonasi avele ebesebhadalwa ngokuthi ikampani ilenzuzo engakanani. Sesizabona ukuthi nxa kusetshenziswa ngokuthi kwenziwe malini kulo mnyaka, hatshi ke balutshwana abazawathola ke amabhonasi ngokuthi amakhampani bevalile phela. Kodwa siyakwazi phela ukuthi abanye kade bevele benikana amabhonasi ngenyanga ngenyanga. Lokho ke akusoza ke kuphambaniseke ngokuthi nxa ungazange ke usebenze phakathi komnyaka kutsho ukuthi kube kungela bhonasi. Kodwa nxa ubuyelile emsebenzini ke wabamba-bamba, hayi ibhonasi uyayithola ngokuthi ke ibhadalwa ngenyanga, ngokuthi leyo nyanga njalo lithole inzuzo engakanani. Sikhangeleleke ukuthi bakhona ke abayizihwaba ke asebeza qatsha ngomunwe, baningi ke abaqhashi asebeza kwala ngokuthi kade kuwomile loba nje kade kungcwebeka, bebesebencitsha ke izisebenzi ke ibhonasi loba nje begwanisa ukuthi bebhadale.
Yona ikhisimusi yalonyaka liyibona njani njengoba abantu bebesebunzimeni obungaka?
Ikhisimusi yalonyaka izaba lomehluko lamakhisimusi emnyakeni edluleyo. ngoba phela ube ngumnyaka obenzima ebantwini abaningi izisebenzi laba amabhizinisi sibone izisebenzi ke eziningi zilahlekelwa imisebenzi zingakaze zibuyele emsebenzini abanye kuzaba nzima ke ukuthi babe lenzuzo eziza kwenza ukuthi behambe ke bayebona izihlobo kumbe bejabule nje lezihlobo zabo abamabhizinisi abanye behlulekile ukuwavula lawo mabhizinisi kuyakutsho ke ukuthi kulama services ke angesekhoyo kade siatholakala kuphelene komnyaka abantu kade bewasebenzisa bejabula so ngumnyaka ke ongamuhle ngumnyaka ke ochiyene leminye iminyaka kungaba kusekuhambeni kungaba ekutholeni izinto ngumnyaka nje esingathi abanengi bafisa ukuba udlule ngokuphangisa awusozwa keke ufanane leminye iminyaka
umnumzana Japheth Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iyathuzi ithi uhulumende kumele amise ukubhalwa kwemihloliso njalo avale izikolo ngokuphangisa ngoba umkhuhlane wecoronavirus usumemetheka ngamandla ezikolo. Lenkuthazo iza ngesikhathi sisanda izikolo ezilabafundi lababalisi ababanjwa lumkhuhlane. Isikolo seGoromonzi leseWadi Love esisemashonaland East zivikwa zivalwe kuthange ngemva kokufunyanwa kwabafundi abedlula amajumi amahlanu 52 belomkhuhlane weCOVID-19. Isikolo seMthabezi High eMathebeleland South laso sivaliwe ngesizathu esifanayo. Ezinye izikolo esezihlangane lodubo lunye zigoqela eseJohn Talak eNtabazinduna, iMatopo High kanye leChinoyi High. Ezinye zalesi sikolo zivaliwe okwesikhatshana kodwa zaphanga zavulwa ngoba uhulumende esithi imihloliso kumele ilotshwe loba sokutheni. Lanxa uhulumende esithi kulabafundi abangamakhulu amathathu kuphela kumbe amane asebebanjwe lumkhuhlane, inhlanganiso ye-ATUS ithi bedlula inkulungwane elamakhulu amahlanu. Sixoxele siphathamandla salenhlanganiso umnumzana Neshine Mutsitirwa.
Sainza hii research njengi shanganiso esayibiza uti education crisis report. Hii research lehi sayenza iskolo zingakavulo. Paka tukwe research wana lehi saa ama recommendations. Saa tukuhuti iskolo zivulwe. Kumele kubele enough public transport for abantu wana beskolo kupela. Ika kulu labo abasema dolobeni uti baya commuter every day. Sainza hii recommendation uti umtu wana wonke lombalisi wonke kumele atestu umkushano we COVID-19. Iskolo zingakavulo. Utestu anotu uta temperature. Sainza enye recommendation again, ukuthi kumele kubele impahla ezokufikela umkhuhlane we-COVID-19 esikwanileyo esikolweni. Sakhuluma ngendaba futhi yamanzi. Sakhuluma into eziningi. Sainza ama recommendations abaningi. Sawasubmita kuma relevant authorities ngo-September isikolo singakavulwa. So lokhu esikubonayo ku-Word Love ngama results ukuthi amanye ama recommendations ethu kalalelwanga.
Njengenhlanganiso lifuna kwenziweni kahle kahle lifuna luphathwe njani lolu daba
I-solution engaba khona simele sikhangele ukuthi akula into eqhakathekileyo ukudlula impilo yomuntu. Ama-examinations ayakwanisa ukuthi abhalwe ngesinye isikhathi, kodwa umbalisi or umntwana angavele alahlekelwe ngempilo because of COVID-19 esikolweni, akusela reverse. So kungcono sivumelane ukuthi ama-examinations asuspende, ngoba thina njengenhlanganiso sike sayenza ama-recommendations wonalawo ukuthi kungcono ama-examinations abhalwe umkhuhlane lo suphelile. So kungcono sisuspende ama-examinations sidile nomkhuhlane lo we-COVID-19 kwenzela ukuthi uphele ezikolweni, then ama-examinations sizabhalwa. So kusave
umnumzana Nation Mudzitirwa isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS. Kusenjalo umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, unkosikazi Sinikiwe Mutanda, uthi uZulu kumele alimuke njalo azivikele kugciwane le-coronavirus, lona athi lilakho ukumemetheka ngamandla kulandela ukuvulwa kwemingcele yelizwe ngolwesibili. Umutanda uthi kuyadanisa ukuthi idolobho lakoBulawayo yilo elihamba phambili kulezi nsuku ngabantu ababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo. Lanxa uhulumende engakethuli amanani ayizolo ngolwesibili, iBulawayo ibilokhe ikhokela ngenani labagulayo elizweni lonke jikelele abangu-516, ilandelwa iMatabeleland South ngabantu abangu-148. Kuzinga lesithathu kule Mashonaland West yona elabantu abangu-139, ilandelwa lidolobho leHarare ngabantu abangu-134. Asebetholakale belomkhuhlane lo elizweni lonke selokhu waqamukayo sebengu-10,129. Asebepholile bangu-8,643, kuthi abalokhe begula bangu-1,209, asebebhubhile bangu-277. Unkosikazi Mutanda uthi uZulu kumele azivikele ngazo zonke indlela, ngoba ukuvulwa kwemingcele yelizwe kuza lengozi enkulu.
Ilizwe laseZimbabwe liyilizwe bakithi eliphila ngamanye amazwe, and abantu basekhaya lapha eZimbabwe abakoBulawayo kuphilwa vele ngokugijima kuhlanganiswa from other countries, okungangokuthi kusuka kube nzima. But njalo engingakutsho ukuthi if i-government isikhulumile, thina njenge-council as a local authority asila okuningi esingakwenza, lanxa sibona ukuthi isimo asilunganga kangako ukuthi kuvulwe ama-borders. But manje sithe avulwa nguhulumende, maybe kungaba le ndlela layo abayibonayo abayicabangelayo ukuthi abantu bengayilandela. Kodwa hhayi, kungasonto enhle kangako sikhangele umkhuhlane wona lo we-coronavirus ukuthi usumemetheke kangakanani, ikakhulu lapha koBulawayo.
Singena nje kukhefu leKhisimusi, imingcele isivuliwe, siyazi ukuthi kuzaba lokuxokozela okukhulu elizweni. Kuyini ongakuxwayisa abantu bakoBulawayo loZulu jikelele?
Zakhamuzi zakoBulawayo, zakhamuzi zaseZimbabwe, okumele sikunanzelele and sibekwazi ukuthi i-coronavirus ikhona and iyabulala. Engikuxwayisa abazali, abantwana, uZulu wonke jikelele ukuthi let's observe i-social distance, as avoiding ama-unnecessary gatherings, asizame nini ukuba la singa yenzi ama unnecessary movements asizame nini ukugeza izandla zethu nge running water sile sepa asigqoke nini ama mask ethi properly asiyekele nini ukuchawulana and asiyekele nini ukuhambelana okunye okubonayo la ukuthi hayi lokhu kakukho necessary asizinanzelele nini impilo zethu and kunje kamabhoda esevuliwe let's make it a point ukuthi izihlobo zethu ezibuyayo zihambile zaya testwa i-corona konke okufanele ukuthi bakwenze before they get into the country bakwenzile na ngokunjalo masiphuma sihamba kuqakathekile ukuthi silandele wonke ama-regulations ama-COVID regulations akhona asemthethweni lamanye esingakwanisa ukuthi sizinanzelele wona njengesithi njengesigaba njengelizwe
uNkosikazi Sinikiwe Mutanda ngomgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo njalo ungukhansila kaward 10 Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lekroniko lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze ugatsha lwezemithethwandaba olwe-Judicial Service Commission ukuthi lukhokhele imizamo yokulwisa inkohlakalo elizweni ngokuthonisa amacala ngokuphangisa. Iphephandaba le-Herald lona lithi umanyano wabosomabhizimusi bezimpa kwela be-South Africa owe-Zimporters Consortium usuthole imali yemelika engange $300 million ezasetshenziswa ukuthuthukisa umngcele we-Bay Bridge. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani baphathi lwe-Studio 7 eyisimvukuzela inhlelo ngibingelela lezimpabhe omuhle isithi mina. Into ye-corona le abantu abakayazisisikile bakhuluma nje besedlulisa ukuthi nje abantu abafuna ukuhlalwa impukane emlonyeni basitshela ukuthi ngokuthikhathi sokuthisa i-corona ayihlaseli kakhulu abantu bephela kangaka ebhulawayo awubona ukuthi lokho vele ukuthi ngiyomqando laba bakakwazi kuhle bese ngibuya lapha ku-MTC ngisithi mina hhayi ugebhe kabatshengisele ukuthi yena ipolitiki wayingena elenhloso yokukhulula abantu engalanhloso yemali njengomakhuphi so ngikatshengisele njalo ngiyamazi ukuthi uyindoda lo banyikho laye mina ngu-alliance yena ekuthi but ngiyakwazi ukuthi inhloso yakhe iyafisa ukubana abantu bezimbabwe bakhululeke but kodwa ngendlela eyokuthi iZANU-PF vele ihlezi imincezeli njalo isebenzisa labantu abakuphathi abanjengali ophugeni laba behlangana labo beZANU-PF bonabo ngisithi mina njengabantu bezimbabwe umakhupha abangamkhangeli vele ngoba uzabangenisa iganga abangasoze baliphutshe isinanga isinanga ngisithi mina babambelele kuchamisa ngoba uchamisa lombono ngicela futhi kini futhi ngihambiseleli i-audio yami ngisithi ngidinga umathula lusinga owayelandela uchamisa kunationali kuyuthi engumkhokheli esekela uchamisa ngisithi mina lapho khona engakhohlwa ukuthi sile njongo yokukhulula izimbabwe khona kuyansa silale egangeni kumele sibuye silale futhi baze bakhululeke abantu singabathiyi abantu besendleleni asibafikise ekhaya ye asibafikise mathula asibafikise yimi Alexander Khanye engikhulumayo
zambonani abantu bakithi kanjani ngezindawo ngezindawo hayi angazi oliqiniso le into engiyibonileyo ngalo mfazi kaShiwenga kodwa umuntu uza ekhothi ephakathi kweambulance ngapha abantu basabhekele ukuthi uShiwenga is the minister of health ngumuntu obheka impilo zabantu umuntu uma engabe esenza njalo umfazi wakho umuntu olala laye engamzweli ukuthi uyagula or unjani kodwa ngendlela isizwe esenzakale ngakhona what more abantu nje abantu makhaza abangabaziwe uzowaphatha njani abantu engena sihleli lo muntu olala laye emhambise ekhoti ephakathi kwe-ambulance hayi kodwa lalaphana ilizwe yalikusewabuya abantu leliya kodwa ikakhulu mna zona isikolo laphana isikolo kasikho kulaba abantu lapha ubona bejahwa ukuvula izikolo nje abafundanga laba bantu and akula nto ezakeleyo ezikolweni lapha kwethatha nje kuphela kuyaphushelwa kuphela ngoba bona konke into yonke bayafisa kuphela mina ngalitshela ngathi angekhe uhlukanise i-coronavirus lezanobhiwe into i-one kuyafanana kuyabulala konke lokhu ubona bengenandaba labantu kanti bayazini bayazini okokuqala yini into abayazini mnangagwa lapha kwaze kuthiwa president bacabangele ukusela nje kuphela abakwazi ukuthi upresident kutshoni lapho abakwazi ukuphatha abantu abakwazi ukuthi ukuphi igama elithi president lithoni ubona betshontsha kanje bebulala ilizwe wezi yikungafundi abayazi lutho lapho laba badinga ukuhanjiswa ezikolweni bayefundiswa
bantu isikolo bantu uhulumende shwaka kavali isikolo bantu kavali isikolo lezi kambe kaboni yini ukuthi kwenzakalani shwa ngabantwana besikolo indawo bengelazwelo kangakanawo abantu awu kodwa kumbe ukuthi kwenzakala emadepheleleni kuphela ngapha yibo kakwenzakali khona le izikolo emikhuhlane akhona kayikho yikho bethuli kangaka ngoba ngabe kwenzakala libo nithemba abesethethe icebo zingaki izikolo sezivalwa kade sezibe mikhuhlane yecovid khona lokhu and bakhuluma ukuthi kalungiselelanga yena wathi ulungisele ubalungiseleleni abalungiseleleyo kade ezintubanga nansi umkhuhlane wangena ezikolo kodwa bathi balungiseleni lokho besenza inkani kuphela ayi laba abantu bakithi bazazithwalisa nzima laba heyi hayi hayi ukuthi kwenzakala ngapha kithi emadepheleleni ngabe kukibo khona le ngabe sebona icebo kwenza ulunya kuphela
salubonani salubonani mthokazi hayi thina siyayithakazelela sibili ukuvulwa kwamabhoda amabhoda siphila ngawo ngezindlela esiphila ngawo ikakhulu emaphilizini siyadubeka sisemakhaya amabhoda ebesincedisa ukuthola amaphilizi kwezinye indawo
ribonani zihlobo njengendawo zonke liyanayo inizulu lapho ekhona thina kona lisungula namhlanje kwalesini ya siyabonga ungwinya edaluka ngiyalithanda lonke zihlobo vukanini kuseni
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iziphathamandla zakwele Nigeria zithi ziphakathi kwemizamo yokuhlenga abesifazana abalitshumi abathunjwe liqembu leBoko Haram ngesikhathi lize lihlasele ngempelaviki lapho elabulala khona abantu abangu-78 oza ncintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo kwele Uganda umnumzana Bobby Wine uselovele ikhomishini yezokhetho kulelo lizwe ekhonona ngokuhlukuluzwa kwakhe kanye labasekeli bebandla lakhe ngabezomvikela amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika e ikhuluma emhlanganweni obumayelana ngele Afghanistan oqhutshelwe kumabona kude umphathintambo obona ngezombusazwe u-Undersecretary for Political Affairs umnumzana David Hale uthembise ukuthi uhulumende weMelika uzaphathisa ele Afghanistan ngemali engange 300 million US dollars kumnyaka ozayo. Injongo yethu sonke ngeyokuthi kube lokuthula kwele Afghanistan njalo leli lizwe lihlalisane kuhle labomakhelwane balo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo. Kumele libe leqiniso njalo lokuthi akulazitha eziqoqa ukuhlasela ilizwe leMelika kumbe abangane balo zikhonapha, kutsho umnumzana Hale. Elemelika lizimisele ukulondoloza lokuqhelisa intuthuko esifezwe ngele Afghanistan kusukela ngomnyaka ka-2001. Lintuthuko igoqela ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu bonke base-Afghanistan okugoqela abesifazana abasakhulayo kanye lemihlobo yabantu abalutshwana. Kulokulandelwa njalo kumthetho ukuhlonitshwa kwezinqumo zamazwe omhlaba kanye lohulumende ogoqela wonke umuntu njalo enguhulumende oyenza izinto zakhe ngendlela esegcekeni. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo ugcizelele wathi ele Afghanistan lalo kumele lisebenze katalala lilethe ukuhlaliseka lokuvikeleka kwabantu kulelo lizwe.
I'm talking about things like economic reforms, real anti-corruption efforts, including our drug interdiction, respect for human rights.
Ngikhuluma ngezinto ezifana lokuthuthukisa inhlelo zenotho, ama-economic reforms, ukulwisa inkohlakalo, ukuvimba ukuthengiswa kwezidakamizwa, ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu, ukuhlonitshwa kwenkolo zabantu ngokulinganayo, ukusungula umumo owamukela amabhizimusi azimeleyo kanye lokuthatha amanyathelo okuthi leli lizwe lizimele. Umnumzana Pompeo uthe izinqumo ezizathathwa kunkulumo zokuqeda impi kulelo lizwe ziza kuba lomthelela kundlela amazwe omhlaba asekela kumbe aphathisa ngayo ele Afghanistan. Wengeze wathi amazwe omhlaba alendima amele ayidlale ikakhulu amazwe angomakhelwane e-Afghanistan ukuze aphathise leli lizwe libe lokuthula lela kusasa elikhazimulayo njalo elicacayo. Elemelika lithembise ukuphathisa ele Afghanistan ngoncedo olungena ku 300 million US dollars ngo 2021, kodwa lithe liza kwengeza enye njalo i 300 million dollars lingasuthiseka ngenkulumo zokuletha ukuthula, kuchasise umnumzana Hale. Sonke nisilesabelo kwela kusasa leAfghanistan. Sifuna kube lokuthula. Kumele sifake ilizwe leli endleleni ezakhokhelela kwela kusasa elizalethela isizalwane zalo impumelelo, kutsho uHale. Uhulumende weAfghanistan kumele laye adlale indima yakhe. Yiko okukhangelelwe nguZulu wakuleli lamazwe omhlaba. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Siziqhubeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZCTU ithi izisebenzi ezinengi azisoze zithole iholo lebonasi lonyaka ngoba amankampani amanengi engatholanga inzuzo ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Inhlanganiso yababalisi i-ATUZI ithi uhulumende kumele amise ukubhalwa kwemihloliso njalo avale izikolo ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka ngamandla ezikolo. Umgcinisihlalo wekomiti yezempilakahle kukansili yakoBulawayo uthi ukuvulwa kwemingcele kwengeza ingozi yomkhuhlane wecoronavirus ngakho uthi uzulu kumele azivikele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Oliver Elisayo, Montungamile Nkomo.